abaningi kumbe inani elithile komthwakazi la afekthwa umbhukazwe wegugurahundi ka-1983 to 1987, okutholakala khona ukuthi abantu abaningi kwelikamthwakazi asebebadala aba-afekthwa ngalesiya lesikhathi abalazo isithupha lama-birth certificate. Kube futhi njalo le ndaba yokuthi indawo zokubhalisela ukuvota zibakatshana, ungakhangela the Hall of Mass South babe register eGwanda eprovince, the Hall of Mass North babe register koBulawayo eprovince, ngoba iprovince yeMass North kumbe ngithi ihofisi yeZG eMass North koBulawayo. So yibonke khonokhu kuyabangela ukuthi abantu inani labo liyehle compared to kwezinye indawo. Kanti njalo okunye kuyasibonisa ukuthi nakhona abantu bakomthwakazi abakholelwa ekuvoteni, sikhangele ukuthi from 1980 kuzofika namhlanje bebevota, kodwa akula nguquko enkulu esithe yaba khona. Inkulumo yakho ithi sithini ngalokho? Thina kakhulu asikhangelelanga kakhulu indaba yokhetho kuphela, kodwa sikhangelele kakhulu indaba yokuthi sihambisa ilizwi lokuthi sifuna ukuphuma kwele Zimbabwe, sehlukane leZimbabwe, sibe ilizwe elizimele lodwa, ngalokhu ngesilungu esithi silwela i-self-determination. Whether abantu bakithi bayarejista ukuvota kumbeni kabarejista ukuvota, ithi ngasondaba esingamesha ngayo i-progress yethu. Simesha i-progress yethu ngokuthi lapho esihamba khona sikhankasa, sikhuluma ngokuthi sifuna ukuphuma eZimbabwe, abantu bakithi bayayithakaselela na indaba, bayakwamukela na lokhu esikuthweleyo, ngoba sicabanga ukuthi yiyo indaba emqoka ezoletha inguquko nempumelelo lokuphila okuhle ebantwini bakamthakazi abangakakutholi for more than 129 years kusela ngo-1893. Njalo futhi sibafundisa lokuthi kumele bezilwele kuma-communities abo, zikhangelane lezindaba ezizokwenza lokuxoshwa kwababalisi kumbe lokuthi simelane lababalisi besishonini abadiplwa ezikolo zakithi. Sibafundisa lokuthi ama-resources wonke akomthakazi ngawabo, ugoqela igolide lomhlabathi osezandleni zamashoni. Konke lokhu yinto engadingi ma-elections, kodwa edinga ukuthi abantu bakithi batshelwe iqiniso.
Bona abazancedisa kukhetho oluzayo bedinga izikhundla ezabameli bedali lamakhanselazi, yilawe njengomongameli sizaluphatha njani lolu daba?
Siyabonga futhi njalo babugande, ukubhoda kwethu sikhankasa emakhaya, sibumba ama-structures kuyindlela yokuthi sisebenze kanzima lama-communities ethu nezigaba zakithi, okwenzela ukuthi ama-candidates azasimela kuma-councillors, kuma-members of parliament, aphume ebantwini, avele ebantwini. Siyasibona amanye amabandla impoza ama-candidates, uthole ukuthi umuntu omele isiqinti esithile asowawena leyo ndawo, obunye wadojwa wazofakwa, umuntu lowo sithole ukuthi uyehluleka lokumela izifiso zabantu ngobuqotho.